ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolosihlanu mhla ka 10 kuMabasa 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso ekhankasela kulondolozwa kwamalungelo oluntu isimangalele amapholisa lamasotsha emthethwandaba iwethesa umlando wokuhlukuluza uZulu ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe.
Ende lokuthi abantu abamakethi bephenduka kuyinto enhle, but umbuzo ukuthi kwenziwa genuinely kumbeni ngoba iningi labantu laba ngamafamazi esawarisekayo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abezomvikela sebezaqinisa ukubhodabhoda elizweni phansi kwezibopho zokwenqabela igcikwane le-coronavirus.
Uhulumende kaplani weZimbabwe uyalandela kuphela lokho okuzwe kwenzakala kwamanye amazwe besizama ukuthi ekufake eZimbabwe. Akuhlangani, akufanani.
Uhulumende weleSouth Africa wengezelele ngamaviki amabili ukuvalwa kwelizwe phansi kohlelo lokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu iZimbabwe Lawyers for Human Rights isimangalele amapholisa lamasotsha emthethwandaba iwethesa umlando wokuhlukuluza abantu ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe ngenjongo yokuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Inhlanganiso le ithi amapholisa lamasotsha ahamba engenela abantu emayadini abo ebahlukuluza ngendlela ezijiyeneyo. Linhlanganiso ithi njalo abomthetho laba bazichaya indiva iziqondiso zokuzehlukanisa i-social distancing ngesilungu okwenza kube lengozi yokuthi bangathelela abantu igcikwane leli. Inyathelo leZimbabwe Lawyers for Human Rights liza ngesikhathi inkundla yesite ibika ukubana kulowesilisa ofileyo kobulawayo ngemva kokuchaywa ngamapholisa isithi uphumeleni phandle. Umongameli Emmerson Mnangagwa yena uveze izolo ukuthi amapholisa lamasotsha azaqinisa isandla sawo ukuze abantu bahlale ezindlini kulandelwa umthetho wokuvalwa kwelizwe okwamaviki amathathu. Uhulumende uthi kulabantu abalichumi lanye asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus njalo abathathu yibo asebetshonile. Kodwa isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu ebhetshu likaZulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo uthi bengaba baningi abantu asebefile ukwedlula inani elikhulunywa nguhulumende.
Okuluhlupho ukuthi ilizwe lethu yonke into eyenzakalayo iyenzakala ndiva, ngoba thina into yethu yonke into leyane ngani zimbanje ukuthi kuboniswane obala njengamanye amazwe ukuthi bantu sesiluhlupho olunje kasenzeni so kawusoze kubone. So uzathola ukuthi bayakutshela ama-figures ethu alo abantu asebe-test positive. Kungani? Ngoba kulutshwane abantu osokwenziwe ukutest, njalo la-awareness inilutshwane eyenzakele emaphandleni. Ngengakhangela indawo eziningi-ningi abantu vele bazihambela nje as ifa kulaa nto eluhlupho yona leyo into yokuthi i-lockdown. Abantu emakhaya bayithatha njengento emadorobheni, balutshwane emakhaya bakuthatha serious ngoba akuzange kwafikiswa ndlele yiyo bachasiselwa ingozi ye-corona. So mbona ngazathi njengelizwe besikuthatha njengemfa ye-next door. Yikubone ilizwe letelidubekayo lisithi lizancedisa iChina, kodwa uzibuze wethu ukuthi uMonica ukuthatha ngapi. So mbona ngazathi konke khona kuya kutshengisa ukuthini ilizwe lethu lilohlupho olunjani. Njalo yonke into yona leyi isenzakala, akukho uhulumende wethu esingathi usekwenzile ebantwini bakobulawayo. Ayenziwa ama-test, vele esenziwa ama-test umuntu loyibhubha. Ilanga elilandelayo uMinister July Moyo wathi ukuthi umuntu engaze banje ukuba positive uthathwe siwe khona leso sibili. So into yethu yonke ilusizi, abantu bazaphela ngoba akukho kukhona.
Abantu kabakunanzeleli yini ukuthi bazifaka engozini ngokuphuma besiyadinga impupho lokuya emikambo esivuliwe?
Abantu akukho abangakwenza baba, ngoba ungakhangela into leyi i-announcement ye lockdown yenzwa kungolesihlanu. EZimbabwe ungenza into ngolesihlanu ntambama, it means ukuthi we've got half a day ngeSaturday e business, Sunday I see your business day, Monday so we lockdown. So i-lockdown le iyenzakala umise isiyenzakala ngaleyo ndlela. Iyenzakala abantu i-business days ingasekho bengalamali. So abantu eZimbabwe vele impupho ibisi into ehlupha indlala ibhahile la. Njalo ithi bhahile njalo wonke umuntu ololutho longalalutho, ngoba sokukunjani sokukondoda zibonele abanye bathatha izinto laba balamandla bezihambisa ku black market. So abantu i-lockdown le iyenzakala abantu bengalampuphu, bengalachukela, bengalamafutha. La namhlanje ungahamba emagrosa khonoko kunzima ukuthi kuthole, and izinto ukuthi uma abantu sebetshona besendlini abantu sebesidla kakhulu ngoba kusela akusela movement. So mbona ngazathi vele konke khonoko ama-efforts wonke lawa awancedi ngalutho, and lokuthi abantu abamarket bephenduka kuyinto enhle, but umbuzo ukuthi kwenziwa genuinely kumbeni ngoba iningi labantu laba ngamafamazi esawarisekayo. So kuyabe soku-affecta our political constituents. So into lohlupho ukuthi into zethu zonke zi-tied to politics.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo isiphathamandla senhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwelungelo loluntu esigabeni seMandebeleni ebheju likaZulu ubexoxa lo ntungameli Nkomo Studio 7 ekwaBulawayo. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi abezomvikela sebezaqinisa ukubhodabhoda elizweni besenqabela abachayeli bezimota kanye labantu abahamba-hamba mahlayana ukwenzela ukwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Embikweni awethule izolo ntambama, umongameli Mnangagwa ukhuthaze abantu ukuthi beqhubeke ngokuhlala ezindlini njalo bengathintani mahlayana. Lokhu kwenzakala umanyano we-United Nations ubika ukuthi kungaba lo monakalo omkhulu eZimbabwe le-South Sudan amazwe la engahlala selwa ngumkhuhlane we-coronavirus ngenxa yomnotho welizwe ophansi emazweni omabili. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxelo nobhala jikelele wenhlanganiso ye-Economic Freedom Fighters of Zimbabwe umnumzana Sipho Senkosi Machokomola Balule oqala ngokusipha umbono wakhe ngokwethulwe yi-United Nations.
Thina njengeqembu le-Economic Freedom Fighters eZimbabwe siyavumelana lokubona kwe-United Nations, umbono we-United Nations lowo, ngoba iZimbabwe ilizwe eliphakathi kwesimo esibi esomnotho. Abantu baswela ukudla, indlala ikhona kakhulu. Silabantu abakuhulumende abasebenzela imuli zabo bengabantu abangathathi umsebenzi wokusebenzela abantu bewenze umsebenzi wabo wakuqala abazinikela wona. Ngokunjalo abantu beZimbabwe bakubanga elibi kakhulu, ngoba izibhedlela zeZimbabwe azisasebenzi ngokugcweleyo, eziningi zakhona sezikohlokile, eziningi zakhona azila mithi, eziningi zakhona azila michina eqakathekileyo. Izibhedlela ziyingozi zona ngokwazo. Yikho umkhuhlane lo nxa ungachaya kakhulu eZimbabwe ungathintitha abantu kakhulu, sibili kakhulu. Yinto leyo esikhangeleyo kakhulu thina singabeqembule EFF, sisilwa khumbuza uhulumende njalo nje. Sisithi uhulumende kumele afake imali eningi ukuze alungise izibhedlela. Lokhu ukuthi uhulumende agoqe izandla acele abantu ukuthi bayenze uhulumende yena kungayishu okhokhela abantu, kumbengeza abantu bamabhizinisi, kumbengeza abantu ababuya bezonika uhulumende uncedo. Uhulumende kaplani weZimbabwe uyalandela kuphela lokho okuzwe kwenzakala kwamanye amazwe ebesezama ukuthi ekufake eZimbabwe. Akuhlangani, akufanani, kuyafanana lase South Sudan. Kodwa South Sudan ke bona bebe yilizwe elingathi lingachayeka lalo kakhulu kufanana nale Zimbabwe ngoba kade besempini esikhathi esinengi, yikho ilizwe lisazama ukuthi libuye libumbane. Kodwa ke akula zinto eziningi ezinjenge infrastructure singakuzithi infrastructure eSouth Sudan. Thina eZimbabwe sibe singazathi singcono kodwa ke uhulumende wethu uyahluleka. Kuqakathekile ukuthi kuvikelwe labo abasebenza ezibhedlela bathole impahla zokuthi bazivikele kumkhuhlane lo we-coronavirus. Hatshi ukuthi uhulumende ebe eyakha izibhedlela emaceleni eyakhela iziphathamandla zikahulumende lemuli yazo. Labangane beziphathamandla zikahulumende bethola izibhedlela ezingcono, izibhedlela ezilemithi. Lokhu siyalwa ngakho thina singama-economic freedom fighters sithi hatshi asiyo into okumele yenzeke eZimbabwe leyo.
Manje kuyini uhulumende nde angakwenza ngaphandle kokukhuthaza nje ukuthi abantu bahlale ezindlini?
Kuqakathekile ukuthi kuvikelwe labo abasebenza ezibhedlela bathole impahla zokuthi bazivikele kumkhuhlane lo we-coronavirus. Hatshi ukuthi uhulumende ebe eyakha izibhedlela emaceleni eyakhela iziphathamandla zikahulumende lemuli yazo. Amapholisa okuyiwo okumele ebe yiwo aqhuba umthetho, abe yiwo atshengisa abantu indlela eqondileyo yokulandela umthetho, kodwa yibo abahamba besiyafaka abantu ezimoteni, begcwale ezimoteni, bebathwala bebahambisa ema-police station bengaqakathekisi lokhu esikubiza sisithi social distancing. Kuyasikhathaza kakhulu thina njengeqembu le-economic freedom fighters. Nxa amanzi engekho emalokitshini kungaba njani ukuthi uhulumende asebenzise amasosha eZimbabwe alama equipment amaningi? Bengathatha lezi mbizi ezinkulu ezamanzi, amadramu amakhulu amanzi, befaka emalokitshini, amalokitshi ebe le ndawo lapho azihamba khona ethola amanzi ahlanzekileyo. Kumbe uhulumende njalo engayenelisa ukuthi afake imali eningi kube lezisebenzi eziningi ezizolungisa udaba lwamanzi ukuze abantu bahlale belamanzi ahlanzekileyo, bathole amanzi ahlanzekileyo. Lokhu kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu benelise ukubana bagezele izandla, abantu benelise ukuthi bevikele balwisele
Alo-ke ngumnumzana Sipho Senkosi Machomola Balule, unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Economic Freedom Fighters of Zimbabwe, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esePilitane. Uhulumende wele South Africa usengezelele ngamaviki amabili ukuvalwa kwalelo lizwe emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus eselibulele abantu abalichumi lasitshiyagalombili kulelo lizwe. Umongameli Cyril Ramaphosa wethule lelinyathelo izolo ecela uZulu ukuthi alandele izinqumo lezi lanxa zibuhlungu, kodwa kuqakathekile ukuthi kwenqatshelwe kumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezalwane zeZimbabwe ezihlala eSouth Africa, eyeZimbabweans living in South Africa, umnumzana Ngabutho Nicholas Mabena.
Indlela egcikwane lele limemetheka ngakhona lapho sokufike khona phezu kwa 1800, ngoba wathi ekhuluma umongameli ngamaviki amabili adlulileyo bokulabantu abangu 61 abebelalo leli gcikwane, kungekho obesedlulile emhlabeni. Kodwa ngemva kwamaviki amabili abantu abaleli gcikwane sebefike ku 1800 kusiya phezulu, bese kuthi kulabantu abangu 18 asebesolakele emhlabeni. Lokho kutshengise ukuthi kusadingeka ukuthi kuye kuhlolisiswe ukuthi abantu bahlale emakhaya, lokho ngolwasemzini esithi lokho ukuthi ubonakale ukuthi kungenziwani ukwenzela ukuthi leli gcikwane lingamemetheki. Kodwa umongameli uthi uma ekhuluma, umongameli Ramaphosa uthi yena ukukhuphuka kwaleli gcikwane abantu behlele emakhaya kuba ngcono kulalokho belikhuphuka ngakhona abantu bengahlale emakhaya, ethi yena selingalikhuphuka nge-4%. So ke kusho ukuthi ke uhulumeni uzama ukuthi abone ukuthi kusiyaphela 2 weeks lezi kuyabe sokuhambe njani.
Ungasitshela ukuthi zikhona yini indubo ezibhekane labavela eZimbabwe ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe le-South Africa?
Uhlupho yebo lukhona ngoba abantu baseZimbabwe abaningi bazisebenza kunjenje bahlele emakhaya abakwazi ukuthi indaba zama-rent ukudla ukuthi kumele ukudla emakhaya kuzahamba njani. Yikho kuhlupha izalwane zeZimbabwe eziningi kakhulu ngendaba yokuthi kabasoze bahole ngoba siyakwazi ukuthi ngenyanga ka-April bebeholile ngoba bekufakwe i-lockdown leyo ekupheleni kwenyanga. Kodwa-ke khathesi sokuthatha inyanga yonke behlele emakhaya kuzaba yinto enzima. Bakhona futhi abanye ababezama ukuyathatha ama-permit okuthengisa emgwaqweni la ukuthi abawathathe bakwazi ukuthi bathengise. Abanye babo balazo lezi ndawo zokuthengisa kodwa abalancwadi ezibavumela ukuthi babe se-South Africa okwenza ukuthi kube nzima ukuthi bathole la ma-permit ukuthi bathengise emgwaqweni.
Lo-ke ngumnumzana Ngqabutho Nicholas Mabhena, umgcinisihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa, eZimbabweans living in South Africa. Ubexoxa le Studio 7 ecingweni eseJohannesburg kwele South Africa. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lithi kulowesifazane obhubhe eChiredzi elezibonelo ezikhomba ukuba engaba ebulewe ngumkhuhlane we-coronavirus. Ngalokho kubikwa abezempilakahle bethethe amasampuli ukuthi ayohlolwa eHarare ukuze kubonakale ukuthi ubulewe yi-coronavirus impela na. Iphephandaba le-Chronicle lithi owesilisa owabulawa ngumkhuhlane we-coronavirus edolobheni lakobulawayo ingaba wahlangana labantu abangamachumi amane lasikhombisa i-47. Abantu laba bahlala emalokijini lasemayadini kodwa kubikwa abezempilakahle bebadingisisa ukuthi bahlolwe ukuthi bengaba bathelelwa na leli gcikwane. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli be-Studio 7 abasithumela wona nge-WhatsApp.
Nalibonani basakazi be-Studio 7, mina ngubhanda moyo komnyama esigabeni kugomagoma village ward 9 Makhulela Plum Tribulili Mawest. Ye hayi lapha bafowethu kunzima, sibili sisemakhaya khonapha emareserva. Abantu bathwele nzima ikakhulu indlala njengoba umnyaka ophelileyo kungalinywanga, nalo nyaka kungalinywanga. Hayi izihlobo ziphethwe indlala sibili wakithi, asazi ukuthi vele njengoba kunganyakazi. Abaningi vele bathembele khona lo kwamumbu lo abaphiwayo. Kwavalwa yonke into lapho esigabeni sakithi. Hayi bakhale izimathosi abantu, balala ngendlala, balala ngendlala mpela. Hayi nomkhuhlane siyazama siyukuhlonipha lokho esikutshelwayo, kodwa hayi indlala. Hayi ngiyabonga basakazi be-Studio 7, liphephe lani kwanabo.
Sanibonani basakazi abahle. Ngombono wami msakazi, into elokhu ihlupha elizweni lakithi njengoba nje lokho kwenzakala lo mkhuhlane, inani lokho elingani liyakhuphuka. Chukuthi ngapha abantwini basesindebeleni msakazi wami kuzoba nzima kakhulu njengoba omunye seze wasweleke suka kobulawayo. Akunasibhedlela esibhekelane lo mkhuhlane lo esayidini lasemathebeleni. Chukuthi msakazi wami umuntu engasuka eVictoria Falls eze ziyofika eHarare ngafika ephila uma esebanjiwe elwalo mkhuhlane msakazi. Iyabonisa sobala ukuthi izano iyalokhu lo mkhuhlane wona lo owakuqala sasisola sithi mhlambe ngumongameli umgqa. Mina ngagwala esephethe msakazi wami kuyamehlula namanje lokho edivida abantu, yehlukanisa abantu. Kusho ukuthi uma semathebeleni lokho ufanana negama laba abalikhulumayo ekuqaleni ukuthi uyidisdain, ngoba kuyabonisa ngeke usuke eVictoria Falls uze uyofika eHarare kungela sibhedlela msakazi wami emathebeleni yonke esimelana lomkhuhlane wona lo, ukuthi yonke into yabo bafuna kwenzakale kubo emashonaleni. Kubonisa sobala ukuthi abantu besindebeleni abalandaba labo.
Salibonani basakazi nabalaleli be-Studio 7 okhulumayo nguThabani Mhlaba. Mina ngiqinisa kakhulu amakholwa ngale inyanga yePhasika njengoba amakholwa engasakwazanga ukuthi ahlangane. Kodwa ngithi lapha abakhona abantu abazama ukuthi bakhuleke nenkundleni zokuqhumana abantu bazama ukuthi bakhuleke baqinisane. I-corona into edlulayo abantu bakithi, into edlulayo. Kodwa masibheka futhi lencwadi ziyakufakaza ukuthi lezi zinto bekufanele zenzeke. So akungabi isimanga esikhulu kakhulu kithi. Ngiphinde mbingelele kakhulu lebandla lami laseGoli khona leSouth Africa eSoweto, lezulu laphakade elikhokhelwa ngumfundisi wami uSikhondla, ngithi nabo lapha abakhona mabaqine ngedolo. Inkosi khona, ngiyabonga.
Basakazi beStudio 7, basakazi abalungileyo. Ngithanda ukubana ngisho lamazwi engamazwi amalutshwana nje. Mina nguSwanda, Ara Swanda, lapha eGogwe. Ngithanda ukubana ngibe lombuzo nje okwa uhulumende yena uyakunanzelela yini ukuba leli inani labanjwa ngumkhuhlane lo liyakhwela na? Uyakunanzelela yini ukubana kukhona okushotayo na? Ngikutsho lokhu ngokuba alubana uhulumende ekunanzelela, alubana uhulumende ekhathazeka ngalokhu, angimboni ukuba ngabe leli inani ngabe liyaqhaza. Ngoba thina sikhangelele ukuba inani leli lehle. Nxa inani leli seliqansa, kutshengisa sobala ukubana kukhona uhulumende lapha angabambi khona. Uhulumende kufanele abe lezikwaniselo ezeneleyo ukuze abantu bahlolwe ngokuqinileyo, ngoba kuyatshengisa ngenani elikhulunywayo ukubana abantu abahloliweyo balutshwane kakhulu kuleli ilizwe leZimbabwe. Ngalokhu kuyatshengisa ukubana uhulumende hatshi akaphathekanga kangako. Uhulumende kazimisele, uhulumende kaphatheke, ngoba inani elihlolwayo lincane kakhulu, balutshwane kakhulu abantu beZimbabwe. Ngalokhu kuyatshengisa ukubana umkhuhlane uzakhwela kakhulu ngesizathu sokuthi baningi abantu abangahlolwayo, baningi abantu abagulayo. So sibe sicela ukubana uhulumende adinge izikwaniselo, uhulumende azimisele ngalo umkhuhlane, adinge okupheleleyo, anike inhloli odokotela izinto ezeneleyo, bakwanise ukukhangela ngokupheleleyo laba abangabe begula, abangabe befanele ukuhlolwa. Ngiyabonga.
Hello, Studio 7. Mina ngikhuluma lapha ngomlamuleli. Ngidaba ngaseGwanda, ngilapha ngaseSouth Africa. Eish, ngithanda ukuthi ngethe la amazwi kubantu baseZimbabwe abasekhaya baseGwanda ukuthi benanzele kakhulu umkhuhlane we-coronavirus. Asomkhuhlane wokudlala odante ngadlala ngayo njengeflu, hhayi. Lo mkhuhlane uyawulala. Abantu abazifundisa ukugeza izandla ngemihla ngemihla, amanzi anesepa, awukhethile isepa yisepa enjani. Bezama ukunqabela kakhulu ile nto le unatha amanzi ngamankomitsho beshintshana nabantu, bezama usibile ukuthi benazele kakhulu leli gciwane leli, liyabulala. If uma benamalemoni bezama ukuthi bezisize ngawo, bele kube phuzaphuza amalemoni isikhathi seflu kathesi. Sikhathi seflu athezama ukusibili ukuzisiza kakhulu, sibili ukuthi kumele kube ngqabela labo besile lapha laphayana, ngokuthi balibonile ilizwe lakithi eliZimbabwe ukuthi alimanga kahle, lime ngonyaka elilodwa ngendawo yokuthi abanelisi, abananto ezigwane ezaneleyo. So bezame ngamandla lathi sinye wase-South Africa manje sihlezi ngasezindlini, akule lapho esiyakhona. Ugeza izandla after 30 minutes ma usukuma usithi yangaphi, phenduka ugeza izandla ngahambi ifoni yakho uqedile kaphansi ugeza izandla ungahambi lutho ukwenzayo.
Sawubonani balandeli beStudio 7, kunjani? Lokhulumayo kuNdlovu. Mina into engiphethe kakhulu emoyeni wami le ndaba yokuthi kube lo muntu odlalela emsakazweni. La umzekelo lo bhuti ade khuluma ethi kuzaba lolulako luza abantu mabazile. Siyakucela bhuti ukuthi usihloniphe ungathola isikhathi, njalo futhi uma ufisa ukukhuleka khulekela bona labo abantu abagulayo zona lesi sifo esikhona, sibhekane nesifo sinqobe lesi sifo esikhona kuqala, esifana labo corona. Abantu sikhuluma into ezi-serious wena zobuzo uzodlalela lapha futhi udlalisa imiqondo yabantu ngendlela engayisiyiyo. Siyakucela futhi ukuthi uhlukane le nkulumo ezifana nazo nalezo asizithandi, sisedayene ukuhlupheka sikho ngokuthi njani but kwalo ukukhuluma sikuthandi kurongo futhi makuphinde ukwenza kwaloko siyakucela lani ngiyacela ukuthi i-record leli idlale loo ndoda yizwe ukuthi le nto odlala ngayo asiyithandi
kuhlelo lwenu lwezolo ntambama mhla ka-8 sibe lokumangala okukhulu ngokuzwa ukuthi eBulawayo sokube lo muntu oyedwa osefile mina ngombona isinyathi ngiseBulawayo okuzwisa ubuhlungu kakhulu i-ignorance ekhona kubakhokheli bethu mayelana lalo mkhohlane ikakhulu uhulumende le ngatsha zakhe eziningi ngile themba lokuthi osokwenzakele kukhulu kakhulu idamage esiyenzakele ebantwini bakithi kungalandlela zokuchasa information ebantwini
ngiyalibingelela balaleli kahle kwa-Studio 7 jabula ukuhlanganela ngohlelo lolu i-Studio 7 bako konke nje kusezinhliziyweni zethu singakukhuluma sibonisana sincedisana ngegama lenkosi uJesu wethu inkosi yethu umsindisi ngithi mina ngiphethe ngenhliziyo yami ebenginokufisa nokufisa ukukhona enhliziyweni yami ngalokhu ukuthi njengalokhu esisezindlini nje sivalelwe ngalo mkhuhlane we-corona eze ngifisa ukuthi labo abakhokheli bethu ngabe belwisa kakhulu ukuthi basifunile le imithi ngayezo kusiza imiphefumulo yethu kungabi inani lokhu elikhuphuka nje kusiya phambili bengithi ngabe siba lolwazi lokuthi lapho okutholakala khona lo muthi ongasiza thina imiphefumulo yethu bewufumane lowo muthi sazi ukusinda ukuthi lanxa siphumela ezindlini sithole ukuthi siyasindiswa lanxa sivalele ezindlini lapha kanje ngayo ngenxa yalo mkhuhlane labe besiba le mizamo yokuzama ngalokuthi ngabe ngasisindisa kanjani kungabibi njalo phinde sifele ezindlini njalokhu sivalele ngezindlini singaphumeli ngaphandle ukuthi kuswelekale le mithi ukuthi sisindiswe ngayo so ngiyacela kakhulu lokhu enkosini yethu ukuthi laba bantu bangabe bakhaliphisa bakhokhele bethu bakhaliphisa ezimondweni ukuthi nxa sivalele kanje abebile le mizamo yokuthi bafune imithi le
lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuwhatsapp ngesikhangele esivela kwelemelika ngamafitshane iziphathamandla zempilakahle zithi idolobho le-Michigan yilo eselile nani elikhulu elikhokhela ngokuthelelana kwegcikwane le-coronavirus phambili kule New York kubikwa kubhubhe abantu abafika phose inkulungwane ezimbili i-2000 ngelanga linye elayizolo kodwa ingcwethi kwezempilakahle zithi ukuqansa kwenani lokhu kutshengisa ukuba ukumemetheka kwegcikwane leli sokufika emaphethelweni kulelo dolobho kubikwa njalo idolobho le-Washington DC lalo lingabhekana lodubo olufanayo kumalanga amalutshwana alandelayo makalovinda ingoma ethi yona Poco Mania Day isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba ebesilazo Inhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu isimangalele amapholisa lamasosha emthethwandaba iwethesa umlando wokuhlukuluza uZulu ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abezomvikela sebezaqinisa ukubhodabhoda elizweni phansi kwezibopho zokwenqabela igcikwane le-coronavirus. Uhulumende weleSouth Africa wengezelele ngamaviki amabili ukuvalwa kwalelo lizwe phansi kohlelo lokwenqabela kumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi libe lempela viki elithukele.